Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kunababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19, lo yedwa owemasingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo.
Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi ncedo.
Abatshayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu.
Into ehluphayo ukuthi mahlabe ezulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ababhadali imota zabo zilama tempo ukuthi zidlula mahlayana nje zizihambela.
Kambe uhlelo olutsha olukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho elizwe na?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19, lo yedwa owemasingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo. Inengi labatholakale belegcikwane leli ngabesigaba seMathebeleland North okulamachumi phose amathathu 28, kulandele kobulawayo okulabalichumi lanye 11, emasingo kulabathathu, lo yedwa owemanikaland. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose amakhulu amabili lamachumi afika phose isikhombisa 268. Abagula umkhuhlane we-COVID-19 elizweni bangamakhulu ayisikhombisa lambili 702. Kunjalo nje isimo ezibhedlela zikahulumende sibikwa silokhu sisibi ngenxa yokusilela kwabodokotela lokungavumelani kwabo lomkhathi ngeholo kanye lendlela okumele basebenze ngayo ngesikhathi inani labafuna kwelatshwa kulezi ndawo lisanda. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 oxoxe loDokotela Rogers Magigo osebenza ezibhedlela zikahulumende ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umumo wesibhedlela ungani awukabi muhle sibili, awukabi muhle. Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi uncedo. Ngakho uyathola ukuthi ezibhedlela abantu abagulayo bagcwele. Kodwa ngenxa yokuthi ama-government workers onesi lamadokotela babesebenza njani esikubiza sithi ngama-flexi hours, bekungakafiki esikhathini sokuthi uzathola kugcwele omongikazi labodokotela behambelana labantu abaningi ababuya esibhedlela. Ngakho kuyashota kumbe kuyasilela. Uhulumende kathesi uyalwisa ukuthi ezame ukuthi amise lawa ma-flex hours abantu babuye emsebenzini every day lapho abakhangelelwe khona, kumbe lapho abakhangelelwe khona besebenza ama-hours okumele bawasebenze. Yikho sibili uhulumende asawuzama. Kungani awukafiki kodwa lapho kumele kube khona? Kusale ngxaki ngoba abanye ungakhangela izisebenzi zikahulumende sisabe sikhala ukuthi singabuya every day, kusho ukuthi iholo langkhona lizaphelela ku-transport, lokudla emsebenzini, kusiya kusiya njalo. So mbona ngani uhulumende usazama ukuthi awu-address? Kungaba yinto enhle sibili into le inga-addresswa ukuthi laba bathole indleko ezifaneleyo ezivayenelisa ukuthi babuye emsebenzini. Njalo kube kuhle ukuthi basi bebuya bezincedisa abagulayo.
Odokotela lamanesi babekhona nangokuthi abatholi impahla ezeneleyo zokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende, njalo le mithi ezibhedlela ikhona yini? Sesikhangela leminye imikhuhlane engaso COVID-19.
I-PPE ukutholakala kwayo kwangani kubangcono kodwa okwenele. Ilokhu isafunakala sibili ngendlela enkulu, kodwa mbona ngani kwaba lama-donations leyinye izimpahla ezinjalo ezangena ezibhedlela ezikulu. Ngakho kungcono kathesi, kodwa kayisikho sibili okumele kube khona. Eminye imithi, amaphilisi, le mithi yokwelapha, mbona ngani sisathwele nzima. Kuzamele ukuthi kusetshenzwe sibili ukuthi izinto zitholakale esibhedlela, ngoba asila okuningi. Ngithemba ngathi nxa umumo welizwe siba ngcono umikhonomi, kungayenza kukhangelwa sibili ukuthi indaba yona leyo ilungiseke, ngoba kukhona esiwathi ngama avoidable deaths amaningi, deaths that we could have avoided. Abantu abafileyo okwakumele ukuthi ngakuthiwa bancediseke abaningi kukhona lapha ku-lockdown, kwehlula ngenxa yokuthi into zokusebenzisa izikhathi eziningi sebezingekho. So ngikhangelela ukuthi nxa umumo usibangcono lezibhedlela zethu zithole usekelo from Ministry of Health, into zethu ziza bezisibangcono kakhulu.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi kwezempilakahle osebenza ezibhedlela zikahulumende, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo, ama toll gates, esikhuphuke ngokuphindiweyo phose kathathu. Imota ezincane sezihlawula $120 isuka ku-$45, kuthi amabhasi asezabhadala $240 khona kade ebhadala $80. Ibandla le-MDC Alliance lithi lokhu kutshengisa ukunganakekeli uZulu mathupha okwenziwa nguhulumende, ngoba izimota zakhe kunye lezebandla lezanu-PF azibhadaliswa kuma-toll gates. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo msikeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sebebhadaliswa kungani bayakhawuliswa ukuthi bahambelane nezimota, kanti amazwe aphucukileyo ahambisa izimota hatshi izileyi lezinqola. Amabhasi asebhadalisa over $500 i-toll gate eyodwa. Kambi ungaye Harare kulama kuBulawayo, suka kuBulawayo kulama 5 toll gates chenzi kuyabhadala $2,500. Ibhasi eliye eMthari liyabhadala $5,000 i-one trip. Yikho ke ama-passengers abhadaliswe malini. Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ba-exempted, they are exempted ukubhadala, kutshengisa ababhadali imota zabo zilama stamp okuthi zidlula mahlayana nje zizihambela. Lalezinye imota zezanu-PF zihamba mahhala emgwaqweni azibhadali, izinduna lazo azibhadali. Uzabona ukuthi uhulumende njengoba enguye olama-departments amaningi, nguye olezimoto eziningi, nguye olezisebenzi eziningi, uma zingabhadali kutshengisani khonoko? Yikho ke abantu ababhadalayo ngabantu abampofu, the poor are paying for the rich. Lokho ngithi abantu abampofu abayanga yibo ababhadalela abanothileyo. Yikho ke mahlabe zulu, into enjengale singaphonguyekela silalise inkophe, sibona ngani sizagcina sicwila, sicwila enzikini lapho esaphinda singasoze siphinde sivuke khona.
Manje umumo muvi okunganani?
Namhlanje eNtabazinduna toll gate sifumane imota ezinkulu, ama haulage 15, amabhasi 12, izimoto ezincinyane 30 zimile. Abantu besithi abalamali ukuthi bedlule, abanye besiya ngapha eGwelu, abanye besiya kuBulawayo. abantu abaningi basuke sebephume emabhasini sebeswele ukuthi kuzakuthini ngoba labanikazi bemabhasi ethe besithi abakwazi ukuthi kulomthetho omutsha bahluphekile abantu benkosi sibone lesile labanye ibhasi eschool bus David Memorial Secondary School layo iphakile sebeswele ukuthi bazadlula njani kuno kuyana ukuma abantu isikhathi esiningi bengahambi kungalamoya ebhasini kwenza ukuthi abantu bethelelane ukufa kwecoronavirus ngoba abantu baphonga umiswa nje abantu bekhonone abanye basuke sebemisa amanye ama-lift labantu baba ama-lift sebefuna izimali eziningi ukuthi laba abade bebancedisile babhadale imali eziningi kubuhlungu ngoba abantu abasuke embembesi besiye edrobheni ethi bephadala $2 khathesi abantu bezimota sebefuna $5 yusa
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo kambe uhlelo olutsha olukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe olithiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho welizwe na umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo uphawule uhlelo lolu esithi luzasungula imisebenzi ezinkulungwane lezinkulungwane njalo uvuselele inotho yelizwe lolu hlelo lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela luze luyephela ngomnyaka ka-2025 ngemva kokhetho lomnyaka ka-2023 sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera yena othi lolu hlelo luzafana nje lezinye inhlelo zikahulumende ezike zasetshenziswa ngesikhathi esedluleyo kodwa zingaphumeleli
ngokukhuluma kwabo bathi bona uhlelo lolu luza balulandela olwe transitional stabilization program nxa usakhumbula uza bakwazi ukuthi ngo-2018 bebelohlelo olwe transition stabilization program babe sithi bona bafuna ukuthi ba-stabilize economy so kathesi sebele national development strategy eza sebenza over 5 years kukhanya njengani sebe sithi bona isikhathi se-transitional stabilization programs esiphelile sokumele bavuselele i-economy ngokwayo ngoba sebe istabilizile so ngokubona kwabo bathi bona uhlelo lolu luzanceda ukuthi i-economy ivuke ngamandla kwehliswe i-inflation njalo ukuthi kube le misebenzi eminingi kakhulu edlula inkulungwane ezingi ngamakhulu ayisikhombisa 760,000 imisebenzi abalethembele ukuthi izaba khona nge-development strategy yabo le.
Siyabona ubana uhulumende useke wethula inhlelo zokuzama ukuvuselela umnotho ezikhanya zingaphumelelanga. Ngokubona kwakho kuyini kahle kahle okumele kwenziwe nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu. So ngibona njengani kubele uhulumende engezelele ama-consultations ukuze abantu bakhulume abakufunayo uhulumende ayehlela abuye lama-documents anjengalawo. Ngokubona kwami ama-documents yiwo aqala abuya first bese zama ukuchasisa ukuthi ama-documents angikhona ahamba njani. Kodwa ngibona njengani it should be the other way around ukuthi abantu kumele bakhulume labo ama-documents engakalungiswa ukuze uhulumende abekwazi ukuthi abantu bafunani. Okwesibili ngibona njengani uhulumende kumele akhulume iqiniso ngoba angiboni kwenzakala ukuthi kungaba le misebenzi engangenkulungwane ezingamakhulu ayesikhombisa kumiminyaka emhlanu elandelayo. So uhulumende ma engakhuluma iqiniso kuzaba ludubo ngoba i-development strategy le nge 5 years kumele sibe njalo lama documents ale minyaka eminingi ukuze i-vision elizwe siyibone ngoba ukwenza ama documents sikhangela ama elections angibone ukusinceda thina njengelizwe.
Umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kusukela namuhla uhulumende uzaqala ukuthathela abantu amapulazi angalinywayo uphiwe abawalindeleyo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Ensas Masuka wethulela imbiko embuthanweni wokuphawula uhlelo lwesiphala senkosi ezishabane ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu le-intanethi le-newszimbabwe.com lithi izakhamizi zesigaba seManicaland zesabela ukuhlaselwa ngabahlamuki bakule Mozambique abesimoslem abedlulisa amalawulo abeqembu le-ISIS ababikwa bebulala izakhamizi zakwele Mozambique mahlayana. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bonani zanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Mina ngilombuzo bantu be-Studio 7 lana ukuthi kanti imali ivula ama-message wethu lawa awabantu abasaphotha iZANU-PF aliwavuli yini kumbe kaliwabali lathi sizwe ukuthi khona bakhona abantu abasaphotha iZANU-PF. Ngoba mina selokhu ngangena ku-Studio 7 angikaze ngizwe umuntu oyedwa ethi phambili ngeZANU-PF. Ngizwe abantu bekhala nje umhlaba wonke, abantu bekhala izililo yonke indawo akula kuthi kuphi. Mina angazi ukuthi kanti bavotela ngoba bavotela ngobani, abantu abavotela ngobani, ngoba angikaze ngizike umuntu oyidoctor ethi phambili ngeZANU-PF. Izanti bekhala nje izililo kuphela indawo yonke and bakhala iqiniso ngezinto abaphilelazo empilweni. Sibheke ukhetho lwe-America kube nga uTrump uziphumele nje ngokuhlula. Kanti manje ma esalele embusweni uthi omnankagwa beyenzile, omnankagwa befundile, ngoba laba badinga ukufundiswa lapo. IZANU-PF abantu bonke badinga ukufundiswa, bafuna isikolo bonke bebekwazi ukuthi ma kuthiwa uvotelwe ngabantu kutshoni, bebekwazi ukuthi abantu baphathwa kanjani, bebekwazi ukuthi kona ma kuthiwa ngupresident kutshoni noto kwabo lokho. Badinge kampela ukuthi uhanjiswe esikolo bonke labo, akuna nto abayaziyo lutho ukuhlukumeza nje abantu kuphela. Phela iZANU-PF ngeqiniso embusweni iphila kulala abantu lokuhlukumeza abantu lokubotshwa kwabantu lokanti bahlale kutshesa ukuzulu
khonapho ku-Studio 7 linjani. Hayi thina siziphilele sibili izulu alini ngapha e-Atherstone, alini sise-Atherstone lapha eflabhusi izulu alini. Yebo kalini izulu. Empilo ke samvothelayo asimboni usipheya sithole asimboni akazele ugcobe la wasithembisa izigojo nokansela wakhe asikaze sibabone losabacina ngo-May 2018 izokhampena abakabuya silamanzi e-Atherstone lapha silamanzi bakithi lapha elikhona khona bosipheya uyayelizogebha izigojo zenu elasithembisa zona. Umalaki balaki la esamkhipha ngenxa yakhona okho izithembiso eziphele emoyeni elokhu esikhombisa ngento eyodwa uthi amanzi e-Atherstone.
Studio 7 sanibonani, Studio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba ifuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager.
Vele ujabisa akekho esikhundleni sokuba yi-president. Yena ungale phansi 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 ngale ku Secretary General Manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakhona selimehlula. Selimahlula uJamiza athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Baralwa bahle beStudio 7, labasakazi beStudio 7, nanguSpanda, ngisalwa khonapha eMangwe, kathesi sengilapha eJoburg. Bakithi ngibalwa kudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesiNdebeleni sisuke siyithi sisetshenziswa kakhulu ekudivideni i-opposition. Siyanazelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo kunalabo njengabokhalipani Phukeni, labo Den Moyo, labo Thokozani Khuphe, vele yiwo osungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngithi ukuthi Thokozani Monzora nokomithi noma ZANU PF Stooges yizinto zezanu lezo vele abasoze abasibe bantu kuthiwa kumbe i-political party izisebenzi zezanu zinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition NDC Alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke siqinile ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kule maNdebele kulamashona kule phathi zamashona kuye zamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse ezanu phevu esikhundleni ngoba sifanana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nizathatha umyezi mina nizathatha iroko ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umyezi inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho ufuna ukuthi inyamazana leyo ingabanjwa. Akunazeleleni izanu phevu yena amapholisi amali. Ayikhona ukuthi amashona wonke amapholisi amali. Ayikhona ukuthi singathi amaNdebele amaNdebele kumbe njani amashona kumbe njani. Amapholisi ezanu yiwo asehlukanisayo. Sikhiphe izanu esikhundleni. Konke lokhu into okuthamba imvuyo kwakuya ngezanu ngesikhathi bebulala uTomo Kara yingesikhathi beqala ukuthi baqinise indoku zeyithemba lezi imisebenzi iyithemba lesikhathi sesithi i-divide and rule izanu ngesi kunyanzelele lokho. Engingakutsho nje ukuthi uThokozani Khuphe nabanye bakhe kugrawund bakhohlwe ishemu phela ngibe sirobe bazathola bona bazabe bebhadalwa bethengwa kodwa abantu abasapota ngengqondo kugrawund abasoze bathole lutho bazahlala nje behawula asoze futhi bazuze abantu abangaka basoze bayithole yona isithe eyodwa loba ngaphi bazaze bezifela nje bezituthi zezanu abashiyana lathi thina abantu be-NDC Alliance.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, amagqwetha kamongameli Donald Trump abikwa eqhubeka esethula emthethwandaba izicelo zokumisa ukugqitshwa kokubala kwamavoti ezigabeni ezimbalwa. Esigabeni seGeorgia kwabalwa kutsha kwatholakala umnumzana Joe Biden elokhu ekhokhela lanxa kwaba lomehluko omncane kulakuqala. Kodwa amagqwetha kaTrump athi akubalwe njalo okwesithathu. Lokhu sokumise inhlelo zokuqhubela uBiden intambo zombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ukubalwa kwamavoti aweGeorgia kuyimfanelo ngoba ukhona obephakathi kwalolu khetho ongasuthisekanga ngendlela amavoti abe impumela ilingayo. Njalo ukuthi babale batholakele kulamanye amavoti angabalwanga. Angingazi ukuthi inani lalawo amavoti lingakanani ukuthi lingatshintsha impumela yokhetho na. Kodwa kukhanya kungatshintsha ngalutho impumela yokhetho. Njalo ngingazi ukuthi amavoti la utholakala kwawo sizakuthi atholakale efihliwe ngumuntu obe lenjongo kumbe kube liphutha nje elenzakalayo nxa abantu besebenza izandla zibazi iziningi. Mina ngikuchoza ukuthi ngedemocracy yeAmerica ukuthi ezinye izinto iAmerica ezibona izo zona ukuthi bayazitshela. So bazitshela ukuthi bayidemocracy and babe lokhu bephinda. Kodwa bekhohlwa ukuthi bona bale mpumela eyendlela abenza ngayo izinto. Khona lokhu ukuthi bancindezele ivoti zabanye. Babencindezele ivoti zabantu abamnyama. Lalamhlanje ukuthi ubona le lokho bephindaphinda ukuthi bafuna ukubala eGeorgia, bafuna ukubala eDetroit, bafuna ukubala ePhiladelphia. Yikuzama ukuthi engxenye bangancindezela ivoti yomuntu omnyama. Kungani bengafuna ukubala ezindaweni lapho Trump angawenanga khona okulama voti, okulabelungu abaningi. Ngakhangela iPhiladelphia lidorobha lihlala abantu abamnyama abaningi. Ukhangela iDetroit lidorobha labantu abamnyama abaningi kwedlule indawo elabantu abamnyama abaningi. Ukhangela eGeorgia indawo efana nayo lokuthi imisebenzi yona le abantu abakhangela ukuvota labavotisayo endaweni eziningi iphethwe ngabantu abamnyama. Isolo yakhona yona le yabalayo lokuthi bethi bayidemocracy bakhohle ukuthi bavele bona bale history of slavery. Le ndaba yokuthi bona bavele bayawazi ukuncindezela omunye umuntu.
Sifundo bani singasithola ikakhulu nxa sikhangela ukubana kukhona lapho kuthiwa sekubalwa kakutsha?
Isifundo singasithola lapha ekhethweni lolu lwakathesi, mina ngibona ngendlela ezibalulekileyo ezithiyeneyo ukuthi esikufundileyo ukuthi bakhona abantu abayalela embusweni emazweni wonke. Sikujayele bona bakujayele ukuthi kuyinto yase-Afrika kumbe bakufake njengokuthi indawo kuzindawo Eastern Africa okule-socialism okulani. Kodwa e-America baze bakubona ukuthi bamtholile umuntu ongafuni ukuphuma embusweni. Okwenza ukuthi kube kuloko kubalwabalwa kubuyiselwe emuva kubalwa ikuthi umuntu odliweyo kafuni ukuvuma. Njalo okwenza ukuthi abantu bavume ukuthi kubalwe yikuthi yona le indaba yokuthi lilizwe likhululekile omunye lomunye ulama rights akhe ukuthi angacela ukuthi kubalwe nxa ile mali. Angiboni mina ukuthi kuyinto entsha ukuthi ubalwa amavoti ayabalwa wonke amazwe amavoti ayaphinda abalwe. Kwenzakala ekhethweni leKenya ukuthi amavoti akaphinda wabalwa. Ngaphandle ngingazi kithi siye sazama eZimbabwe ukuthi siphinde ukubala but wasehlula. Kodwa ukubala kwamavoti kuyinto ejayelekileyo, into okumele ukuthi ikhuthazwe nxa kulomunye olensolo ukuthi amavoti abalwe. Kungancindezelwa kokuphela ukuthi hayi sesiwinile kasifuna ukuthi sibale sibuyele emuva. Ukubala kuyinto okumele ikhuthazwe kakhulu ukuthi kutshengise ukuthi ukhetho luphumelele. Njalo lukhetho obungelakudlwangudlwangu, lukhetho olungafihli lutho. Xa ungafihli lutho uzavuma ukuthi ubalwe. Awuboni ke uTrump uzababalisa kuze kuyofika phose kufike mhlaka 20 uBiden ezayingena embusweni lokuyobalisa.
UNkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni yasedolobheni leSeattle eWashington State.
Now this one called A, and this is the Can't Be Cured. You hear that? Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. You will shorten your days. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. You will shorten your days. The wizard's yours, still not take it for fun. When you meet a girl, use a condom. Because this disease is going around, and this disease is putting us down. No exchange, no refund. Once you catch AIDS, your life is done. And if you catch AIDS and I look sure fast, let me tell you something, don't go a doctor. Cause doctor himself, I look a cure for. So man you catch AIDS, man you catch AIDS. Man you catch AIDS, you will shorten your days. Man you catch AIDS, man you catch AIDS. Man you catch AIDS, you will shorten your days. Remember one time he used to run down woman, and to the AIDS business I get out of hand. Right, I know me, I'm to stick to one woman. Just ask girls if she had the only one. I want everybody to understand. And I'm talking to the younger generation. You know the AIDS disease coming like a time bomb. This disease don't love no one. So my you catch AIDS, my you catch AIDS, my you catch AIDS, you will shorten your days. My you catch AIDS, my you catch AIDS, my you catch AIDS, you will shorten your days. Cause it's gonna riot to a maximum. And the herpes to a maximum. And the syphilis to a maximum. And the VD to a maximum. But the AIDS disease, we know I'm done. My you catch AIDS, my you catch AIDS, my you catch
Singakagcibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lo yedwa owemaswingo izolo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.